sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku-21 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, bebeyinhlabathi ngobunengi bengathwalwanga ngamabhasi avela kumagumbi amane elizwe, njalo bengathenjiswanga nyama yenkukhu lonamnede enkundleni White City kobulawayo izolo abebandla le-CCC.
Ayile amadabu kande siphume sobala umongameli ube lethuba ukuyintroduce ama-official candidates awe-CCC.
Kodwa abanye bathi ubuningi babantu kade besemhlanganweni wakobulawayo abuvezi ukuba yibo bonke abazavota, ngoba bebaningi abangabhalisanga kumbe ukuhlola ukuthi amagama abo akuluhlu lwabavoti i-voters roll.
Bavalela phandle abakhokheli bethu abaoncubo welshman, bavalela phandle othokozani Khuphe, bavalela phandle oAbednego Bhebhe nabanye abantu abakade besanelisa ukubuthanisa abantu bemathebeleleni.
Ugatsha lwezabomthetho olwe-JSC soluphe isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukuwere unkosazana Jacqueline Sande amalanga ayisikhombisa ukuthi axolise ngamazwi awethula icothoza umholi wabahluli umnumzana Luke Malaba.
Okwenziwe nguMalaba lokhu thina siyakusola sibili, ngoba uChief Justice uMalaba kumele yena adlulisele phambili indaba eziyabe ziphambi kwakhe ezinika amajaji ukuthi bazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngolwesithathu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Bebeyinhlabathi abantu ngobunengi bengathwalwanga ngamabhasi avela kumagumbi amane elizwe, njalo bengathenjiswanga inyama yenkukhu lonamnede enkundleni ye-White City kobulawayo izolo abebandla le-CCC. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla mnumzana Gift Ostalo Sesiziba, yena ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela isigaba sephumula chabalala kobulawayo edalele parlamente.
Mina sengadlula ekuzwisiseni ipolitics ngokulandela amanani abantu abahamba emaralini. Amarali sasihlanganela kumbe sasiphatheka kudala ekuqoqeni amarali. Siyakwazi ukuthi kwenzakalani emaralini, whether ngeZANU-PF kumbe nge-CCC kumbe ngeyiphi kakhulu lona lamabandla nalamakhulu athiwa makhulu. Ale kulomkhuba wokuthi abantu babe besuka kwezindawo ezindaweni ezijiyeneyo bebutha ane babe banengi ukwenzela ukuthi kuthumele umbiko okuthiwa yipolitical statement, kwethuselako ikwethuselana ngokuthi kukhanye ongazani ukuthiwa abantu banengi. Abantu labana bangasuka babuyele ezindaweni zabo lapho abavota bekhona, sizathola ukuthi amanani lawana awatsho lutho awakangako, ngoba amunye nomunye yabe sebuyele engasengesekho kobulawayo. Uma abanye bavele emaswingo sebevota bekhona ngale maswingo. Singakhohlwa njalo ukuthi ngo-2013 uTsvangirai wahamba eZimbabwe grounds wapenda iHarare yababomvu kwathiwa Tsvangirai turns Harare red. Kwathi sokubuya ukhetho iZANU-PF yayitshaya i-whitewash. Singakhohlwa futhi ukuthi la ngo-2018 kwenzakala into efana nayo. So amanani abantu ababuya emaralini awatsho lutho, abanye ngabangarejistanga ukuvota, abanye ngabathethwe ludumo, abanye ngababe bebhasiwe kumbe trakiwe kumbe besitimbeliwe besuka endaweni ezijiyeneyo ukuzoyenza i-political statement.
Ubona ngani ibandla leZANU-PF lizadobha yini izihlalo njengoba lihlala linqotshiwe ekhona ngapho kobulawayo?
Ibandla leZANU-PF lihlala linqotshiwe kobulawayo, ngiyavuma, kodwa ke kulezinto ezimbalwa ezingani kobulawayo zifinyeza kumbe zinqunda ubukhali bebandla le-CCC. Okwakuqala
kulokukhonona okukhona ebantwini bakobulawayo ngendlela umnumzana uChamisa akhetha ngayo abameli ama candidates asomfihlo lokho ukuthi abantu bayenza into lokuthi babhula umntwana babhula umntwana kwakhethwa abantu kwazobuye ekugcineni kwakhona amabizo setshintshiwe abantu bayakhonona ngakhonoko abakho happy okwesibili into kamnumzana uChamisa kayicaca ukuthi iparty kumbe kuyini abantu abacobongelisayo abangathatheki ngodumo njengozulu oluququmayo nje ngodumo abantu abaningi abacaba ukucubungulisayo bayabona ukuthi into leyi yinto yakhe nje yodwa labantu abalihlekana abathile ngokuyinto kwakhe labo ostalosi labo mahere lochibaya beyi-4 bazenzela into yabo engelani labantu bavalela phandle abakhokheli bethu aba-oncubo welshman bavalela phandle othokozani khuphe bavalela phandle o-Abednego Bhebhe labanye abantu abakade besanelisa ukubuthanisa abantu bemathebeleleni khonokhu kuzamtshaya kakhulu bese kubuya kuthi kwezinye izigaba bayelekanisa ama-candidates agadana abangama-double candidates kuzabatshaya khonokho ngibona ngazani yebo kambe abantu bakobulawa iZANU PF bayizonda kodwa e-Country Park ngibona angazani iZANU PF izanqoba ngoba ngento zikaChamisa zokuthi wathuma uphayo umfana osuka esikolo wamsusa eNorway khona lesikolo wamflyisa ukuthi azofika azokuba yi-candidate was sideline abantu ababekade bengamisana lo sikhwitsa mfundo uProfessor Mthuli Ncube e-Country Park ngokunye kwezinto okudala ukungasuthiseki kwabantu bakobulawayo uthethe umfana okuthiwa ngu-Shepherd Sithole wazomphanyeka kobulawayo lapho ukuthi abe ngukhansila ngumuntu ongasiwa kobulawayo ongakhulumi lolimi lakobulawayo umfana owayebuye lapha kobulawayo elanda isikolo into zena lezi yizo ezenza abantu bakobulawayo bakhonone kakhulu bangajabuli kukhona futhi ngale emagwegwelo bhekune lakho kulokukhonona okuningi yizo izinto ezizaphambanisa ukhankaso lwe-CCC
Siyaxolisa ke balaleli lapho belilalele umnumzana Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe obekhuluma yena ngokuthi bebebaningi abantu enkundleni ye-White City Stadium kobulawayo kodwa ayisibo bonke abazavota okanye kathesi ke sizwe ke umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Seziba yena ekhuluma ngokuthi kwenzakaleni izolo enkundleni ye-White City Stadium.
Mina sengadlula ekuzwisiseni ipolitics ngokulandela amanani abantu abahamba emaralini. Amarali sasihlanganela kumbe sasiphatheka kudala ekuqoqeni amarali. Siyakwazi ukuthi kwenzakalana emaralini whether ngeZANU PF kumbe nge-CCC kumbe ngeyiphi kakhulu lona lamabandla nalamakhulu athiwa makhulu. Ale kulomkhuba wokuthi abantu babe besuka kwezindawo ezindaweni ezijiyeneyo babe banengi ukwenzela ukuthi kuthumeze umbiko okuthiwa yi-political statement kwethuselana ngokuthi kukhanye ongazani kuthiwa abantu banengi abantu labana bangasuka babuyele ezindaweni zabo lapho abavota bekhona sizathola ukuthi amanani lawana awatsho lutho awakangako ngoba amunye nomunye uyabe sebuyele engasengesekho kobulawayo uma abanye bavele emaswingo sebevota bekhona ngale maswingo singakhohlwa njalo ukuthi ngo-2013 uTsvangirai wahamba eZimbabwe grounds wapenda iHarare yababomvu kwathiwa Tsvangirai turns Harare red kwathi sokubuya ukhetho iZANU PF yayitshaya i-whitewash singakhohlwa futhi ukuthi la ngo-2018 kwenzakala into efana nayo so amanani abantu ababuya emaralini awatsho lutho abanye ngabangarejistanga ukuvota abanye ngabathethwe ludumo abanye ngababe bebhasiwe kumbe trakiwe kumbe besitimeliwe besuka endaweni ezijiyeneyo ukuzoyenza i-political statement
ubona ngani ibandla leZANU PF lizadobha yini izihlalo njengoba lihlala lingqotshiwe ekhona ngapho kobulawayo
ibandla leZANU PF lihlala lingqotshiwe kobulawayo ngiyavuma kodwa ke kulezinto ezimbalwa ezingani zikobulawayo zifinyeza kumbe zinqunda
Uxolo siyaxolisa ke lapho balaleli hayi udaba lwethu lo mnumzana ostalo sisiziba lungani luyala imithina yethu iyahlanganisa kuphume kuloko kuphuma udaba olufanayo hayi sizathi ke sesilidlalela lona udaba lwethu olwengqoxo esiyenze lo mnumzana Gift ostalo sisiziba umsekelo wesikhulumeli sebandla lesi sizaludlala nje kusasa udaba lwakhona. Ongathesi ke sikhangele olunye njalo udaba oluphathelane lwezokhetho. Ugatsha lwezabomthetho olwe-Judiciary Services Commission soluphe isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukuwere unkosazana Jacqueline Sande amalanga ayisikhombisa ukuthi axolise ngamazwi awethula ecothoza umholi wabehluli umnumzana Luke Malaba. USande wathi uMalaba kalandelanga isisekelo sombuso esithi kumele abe amacala hathi ukuba nguye opha izinqumo. USande wethula lamazwi ngeviki edluleyo ngemva kokuba uMalaba ephe isinqumo sokuba udaba olwethulwa ngumnumzana Kasukuwere olokwalelwa ukuncitshwa kwakhe ithuba lokuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe kumele luhluzwe kakutsha ngesiphangiphangi. Iphephandaba leNewsday alivezanga ukuthi uSande engala ukuxolisa uza kwenziwani. UMalaba wathi aluqhakathekanga udaba lukaKasukuwere okokuthi kumele lungene emzileni njengazo zonke indaba ezingaphuthumiyo. Ngesizwe ingxoxo esayenza lo nkosazana Jacqueline Sande okungamazwi asemngenise edakeni.
Okwenzwe nguMalaba lokhu thina siyakusola sibili ngoba uChief Justice uMalaba kumele yena adlulisele phambili indaba ezabe ziphambi kwakhe ezinika amajaji ukuthi bazwe. Hatshi ukuthi yena ahlabe ehleze ofisini yakhe laphana ngoba le lokhu akwenza yithi administrative duty. Kodwa yena sethatha amandla lawo ukuthi sengamandla okuthi azwe indaba akhangele amaphepha ahlathi le ndaba sengijikela khatshana ayilamsebenzi. Kodwa lokhu kuyabe kumele kwenzwe lidale ligcwele. Hatshi ukuthi yena eyedwa esehofisini yakhe engazwanga muntu lo obuye emangala kamuzwanga lo omangalelweyo kamuzwanga sephonga ukuthi yena ngokwakhe eyedwa sephonga ukuthi indaba le ayilamsebenzi. Ngijikela khatshana lokhu sibili kuyayangisa asibone into efanele ukuthi yenze ngumuntu ongu-Chief Justice njani asibone ukuthi awusasa phambi laphana abantu bazabelandela ukuqumba kwakhe lokhu ngoba into ayenzayo le ayisoze ikwanisa ukuthi yanesisa ukuthi abanye balandele ngemva kwayo besithi into elungileyo siyabona ukuthi into sibili engafanelanga ukuthi yenze ngumuntu ongu-Chief Justice okwazi umthetho okwazi njalo ukuthi kuqakathekile kubalulekile ukuthi wonke umuntu aziwe ledala umde mangale indaba yakhe umthethwa ndaba uyabe ufuna ukuthi bamuzwe manje nxa kuyathwa indaba yakho isijikelwe phandle wena bengakuzwanga akusatsho lutho phela lokho kusho ukuthi la kusasa abantu angeke balandele into enjalo ngoba into le izasolisa okungakusasa le njalo uChief Justice yena uthi udaba lolu amelanga luzwe ngokugijima ngoba ukhetho solusiza vele solufikile ukhetho kodwa thina sithi abantu beZimbabwe bona bayakhona ngande umthethwa ndaba ukuthi balethe indaba zabo sama election ukuze bengahanjiswa ukukhetho olungabalulekanga kumbe olungaqondanga nangalomthetho waseZimbabwe. Nxa umthetho wandaba susithi hayi asasakuzwa akumelanga sikuzwe vele asilasikhathi sokukuzwa sokuthutha ukuthi abantu abahambe kuma election abangasuthisakanga ngawo ukuthi alandele umthetho ngoba idale lithe lona alikwanisi ukuthi libaswe selisenzela ukuthi ama election ahambe phambili kuphela ukhetho kumele luhambe phambili kuphela noma nje umthetho ungalandelwanga lokho kulesi laza sibili uChief Justice into ayenzayo yasolisa.
Hello ke ngunkosazana Jacqueline Sande isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukuwere obexoxala eStudio 7 ecingweni eseHarare. Amazwi kaSande yiwo onala asemfake kudubo okuthiwa khona kumele axolise ukuthi wayeyakhulumelana.
Asambel matuta siyo vota
Asambel matuta siyo vota Sifute lenkolo
Asambel matuta siyo
vota
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le News Daily lo daba lokuthi sikhulumele sebandla lezano PF umnumzana Chris Mutswangwa wehluleke ukuphendula intatheli izindaba lapho zisithi zimbuzo ukuthi nqa ibandla lezano PF linganqotshwa lizemukela na impumela. Umtswangwa ubikwa eqhamande esithi vele unqotshwa baya kwesaba okwenza basebenze gadalala ukuthi banqobe kukhetho. Iphepha ndaba le Chronicle lodaba lokuthi ibandla lezano PF seligebhe imigodi yamanzi elempompi ezisebenzisa amandla esola ezilikhulu elilechumi lanhlanu 115 esigabeni seMidlands. Lokhu kubikwa kwenzakele phambilini komhlangano werali owakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio SF livuka njani basazi bethu abahle, ngitshona njani njalo. Ye, ngibulisa na wonke umthwakazi omuhle. Ngithi mina hhayi njengoba kusiyavotwa hayi asiyeni maqhawe, siyezama esikuzamayo, kodwa ke ngicabanga ukuthi kuzoba yisikhathi la okuzobonakala khona okokuthi umholi we-MRP umqondisi moya into asuke ikhuluma usuka kuyabe kungathi uyaprofetha whatever hayi shunqa unyaka uqala kumbe last year eyikhuluma ngezani PF lento ezwenzakaleli i-TCC lento ezakalela thina njengesizwe sakomthwakazi kuphela. Ngicabanga ukuthi leso siprofeto sizofezeka next week, asiyeni siyezama njengenjayelo, kodwa konke akutsho sikulindeleni ma-TCC, sikulindeleni mthwakazi omuhle. Libona imetsi ukuthi izami izidlala asambeni siyevota maqhawe, sambeni asijuthi sithini, kodwa ke ngicabanga ukuthi ebantwini abaningi kuzovuleka into esuka ikhulunywa ukuthi hayi ngoba kuyabe i-MRP yabe campaigna, yabe ngakampaigni, yabe ivula amafayili awezanupf. I-MRP yaphethe amafayili wezanupf wonke, futhi isuke amayisuke yakhuluma yabe izama ukuthi ixwayise abantu ukuthi behlale be-away ngezinto ezizwa izanupf, kodwa sambeni siyevota maqhawe.
Studio 7, Studio 7 linjani kuna ngapho basakazi. Hayi, njengoba sesilanda lona ukhetho, siyamuzwa ugolide nje lokuchazeka ngo-president wakhe. Engathini kati njengoba kusiza yena le mudi yakhe, hatshi thina abaningi. U-ED wabo lo bazangena njengokuthi bona vele bayenza intando yabo, kodwa ngentando yabantu asiboni ithuba, asiboni ukuthi balala ithuba abazalithola ngale ntando yabo. Atshela abantu yabonga yimi empofu khona ngaphela ubhane east sithi kangene umfana.
Siyabonga indaba esinika zona kakhulu kakhulu, ezinhle ezibusekile ezisizwisa zonke izinto esibesingazazi. Songanika qhubekela phambili, sinika likhohle ngobelief gawulela ujoseph uthumala umalaki inkungu labo abangani zanokubahlanyisayo abathi imigwaqo ilungile, imigwaqo isiqede emgwaqweni kangaka, kodwa ke bebungubaba bomnankagwa ye umdlala umnankagwa uba usenzela lokho bekhohle ukuthi izihlobo zabo ziyaphela emgwaqweni, ziyaphela egangeni lapha ngohlupho lezimbabwe. Hawu nkosi yami, angazi sizabona nje mhla ka-23 ukuthi kuphumani. Ngiyabonga.
Aya, Studio 7, Studio 7 njani, tshona njani badala kunike tshona. Hayi, amangala yambangala ngemthetho yezandla abakhuluma manga ihlangane kwayihlangane ne-real game leyo. Heyi, hayi 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 hayi, amanga bathatha abantu bezana madoda yoyoyoyo bamangalisa. Bethi imisebenzi iminenge labantwana baqhatshiwe baningi elokuzeni ewanke, indawo abengaqhatshi isikhathi sonke lesi esidlule sebeqhatshwe namhla kungamavoti, amakhampani avalwa, amadala asevulevulwa mbani, qamba manga. Ayayay, ukwehluleka unganga ze kubone shilo kuyangisa lokho. Amanga asegcekene azo lo mntana omncane akawonto ngamanga sibili kuphelele sibili. Hayi ah, abantu abahlakani kobethele lapho lokho. Bathi zama ngeminyaka leminyaka leminyaka namhlanje ke betshela amanga ayi 1 kuphela. Dali imsebenzi lokuze nipesha ngani game yabo le. Yama ngalizoba yehla likhulunywa isikhathi sonke zezo leminyaka ngemgakangkwazi. Dali ukufuna ngishangani game ngishangani kwaishangani. Hayi bo, bantu hlakani phani kakhulu shu. Usana amakhanda hlakani phekelo ukurosha kuphela. Yabona ukukhuluma ngosibani ngale kutsana.
Basakazi nanibalaleli beStudio 7 ngufela iqinisa lo okhulumayo. Mina into engimangazayo ukuthi abantu bethi abazi ukuthi kade bazovotelana ngoba kwenze njani ngoba kutheni. Kanti sebehlale 43 years ekuphi umbuso. Abantu kumele bezibone ukuthi nabo kumele kube nechange empilweni zabo. Umuntu engathi angazi ukuthi ngizovotelana. Especially intsha mayizothi mina angiyivota ngoba kudala ngivota. Kanti kusuka uvotelani shintsha ekuvoteni kwakho. Ubone ukuthi kade lokho mangabe ngivotela leyo lo mangabe ngivotela uzoza uzongizela nani ungabi lonke umile endaweni A1 mangabe ugqoke iblukwe iblukwe elimnyama imali dabuka kuno hali olumhlophe wekuzwe ukuthunga iblukwe elimhlophe iblukwe elimnyama ngohali olumhlophe uyalithunga ngalolo lo hali olukhona shintshani bantu bakithi nivotele ngabe imude nivotele iparty
hey Studio 7 linjani basakazi bethu eh ngithi kubantu andasambeni sivota bantu skipeni zano lezi fake umfana omncane uzakwazi ukusikhokela ungalali udlame njengezano izamile udlame olubuhlungu kakhulu bantu bakithi asiphumeni kuzano asiphumeni kuzano ubizano mali ayivotela kula lutho lizalithola empilweni zenu sokola 45 years le ubuhlungu kakhulu usibenziwa izano bantu bakithi siphumeni kuzano asiphumeni bantu bakithi sinjulo nje mathwele lento bantu hayi siphumeni kuzano asiphumeni serious mangwe ulima mangwe hayi phumani kuzano phumani kezi phumani kuzano nkayi phumani kuzano cholozo phumani ulawayo phumani kuzano hayi asukeni kuzano bantu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Sike salipha ke udaba lapho kade sikhuluma ngomhlangano we-rally yenzelwe kobulawayo e-White City Stadium izolo bekugcwele abantu okwenze abanye bathi hayi ibulawayo isihambile sithethwe i-CCC kodwa ke sithe sizwe ukubana abebandla lezano PF bona bathini. Sixoxe lomnumzana Joseph Chuma ilunga laleli bandla ukuthi sizwe ukuthi bathini ngerally yakobulawayo e-CCC.
Well, i-CCC namhlanje yenza umhlangano wabo e-White City Stadium. Sabona kula bantu abalandeli babo bekhona kodwa okukhona okuqadekileyo ebenguzwa mina insolo esenzakala esenzakala kukhethwa abazamela lelo qembu ku-council la kuma MP baningi abantu ade bekhona phana belamaphepha kumbe sithi ama-placard ebhalwe ukutana no to imposition of candidates. Candidates must come from the people. Okutsho ukuthi ngesintu asifuni kuimbekwa ebantwini abasimelayo. Abantu abasimelayo kumele bevele ebantwini. So konke lokwana kuyimikenke ekhona ku-TBC ezaba izinto ezizaba affecta nxa sesibuya ekhethweni ngolwesithathu. Sibona thine ngantwa lati njengezana uPF this time around abanye abantu sebevulekile sebebonile ukuthi hathi uhlala sisithi kona noma idongi siyalivotela yiko senzele bona singabile ntutuko lapha kobulawayo ngoba phela ungafaka idongi elisiveleyo kuthi ukuthi kuyahlala kuvele kufile kunjalo of which sokuza njani ncindezela intutuko endaweni lapha esihlala khona ekufana nalase country park ngale abantu abaningi ivile abe-TBC sebekhuluma ukuthi shuwa singakhetha ukubana sivotele umuntu ongelalutho abanye baze bethu ohlala ngibo abanye bethu ozaqala ukudinga ukuthi azakhele eyakhe indlu kunokuthi sifake umuntu osetshengisile vele ngokwenza engakangeni ukuthi intuduko kuyini andibona konke kono kwana izitshengiselo ezokuthi kona come mhlaka 23 ngolwesithathu sizabona izanu PF idobha sibili amanye amacity emadrobheni lapha. So yinto esikhangeleleyo njalo si-emphasize kakhulu ukubana akube lokuthula elizweni. Abantu bazi ukuthi ipolitiki ayisonto ukuthi sokumele uze uphakamise isitina utshaye omunye ngenxa yayo. Yinto yokuthi ona choose masikhethela ukhethe lapho okhethe khona kungela udlongudlongo obuvukayo khonapha. Ngoba into eqhakathekile kakhulu emfuna ukuyitshiyela uZulu lapha yikuthi sakheleni zinini. Sizadingana kusasa ngemva kokhetho. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezano PF. Kwezemelika, ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwelemelika zithi ziza kuya ekhaya kuyona le iviki ukuyavota. Kwamanye amazwe afana leSouth Africa leBotswana, iningi lithi belifuna ukuthi liyevota kodwa indleko zokugibela ziyehlula. Omunye owayefuna ukuncintisa kukhetho, umnumzana Sevia Kasukuwere, wayethembise ukuba uzaphathisa abafuna ukuthi baye ekhaya ukuyavota, kodwa ukaSukuwere walelwa ukuncintisa ngumthethwandaba ngoba kuthiwa usehlezi isikhathi esedlule umnyaka lengxenye engayanga ekhaya. Ngapha kwelemelika bakhona sebesukile belubhekise ekhaya ukuyavota. Sixoxe lomunye oza kuya ekhaya ukuyavota esuka ngapha kwelemelika, umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Lonyaka baba Gandhi kukhanya kuzaba lomehluko eminyakeni edluleyo kwezokhetho. Nxa sikhangela le ndaba yabantu abasemazweni ukuyavota kwabo. Singakhangela ukuthi kulolu khetho sisiya kukhetho lona lolu. Imizamo ebisenziwa ngabantu abaphandle abakudiaspora, nxa singasebenzisa lelo bala, abakudiaspora ekuncediseni lokuba bebe phakathi kwayo inzinzi yokwenzakala kwezokhetho. Ningi kakhulu ziningi inhlanganiso ezingekho eZimbabwe eziphakathi kokwenza ukuthi zibe khona kukhe. Yikho ke lonyaka nxa sikhangela sikhangela nje ngamalungiselelo enziwa ngamabandla angekho eZimbabwe, abantu abazimeleyo, amabandla ezombusazwe, ngizakhuluma njenge ICCC engaziyo ukuthi khona kwenzi benzani emazweni ngendaba zokulungiselela ukhe. Kukhanya lonyaka kuzakuba lomehluko, baningi abantu abazayinelisa ukuthi baye khona ekhaya bayovota. Singakhangela amazwe agombolozele iZimbabwe, South Africa, Botswana, Namibia, Zambia, Mozambique. Baningi abantu abakulawa mazwe abatshengisela ukuthi khona hayi lonyaka bazimisele ukuthi baza kuya khona. Yikho ke lonyaka sikhangelele ukuthi khona abantu baza kuba baningi abaza khona. Njalo enye into okumele sicabange ukuthi khona labo abasemazweni abaziyo ukuthi khona soze benelise ukuthi bazihambele bona bazifakela u-exwa baphakathi kokusebenzelana lalabo abasekhaya ukuthi babancedise ukuthi bafike bayovota. Yikho-ke lo nyaka bonabo abaselizweni phakathi bazaba loncedo olukhulu oluvela ebantwini abaphandle balezinto eziningi abazenzayo ukuthi bancedise bonabo abaphakathi abasekhaya. Ngoba eminyakeni kuyabe kwenzakala ukuthi khona bona abasekhaya ababe besithi khona hayi yithi thina esivotayo abayi kuyovota. Kusenziwa indaba eziningi ezokuthi kuyabe kuswelakala izimali zokuhamba, kuswelakale indlela zokuthi khona beqoqane abantu ukuthi bayovota. Kodwa lo nyaka nxa sikhanya abantu abakudiaspora benze okuningi, benza okuningi ukuze bancedise labo abaphakathi ukuthi bayovota. Njalo njengoba ngitshilo ukuthi khona maningi amalungiselelo enziwayo ngabantu abasemazweni aseduzela khonapho. Njalo kuhlanganisele abantu abasemazweni akhatshana, baningi engibaziyo mina ukuthi khona babhalise ukuvota. Njalo bazabe bekhona besiyavota besuka lapha e-America, besuke e-UK, besuka e-Australia, e-Belgium, e-Germany. Baningi engibaziyo abazimiseleyo asebevele sebathenga la matikiti ukuthi khona kuyahanjwa kuyavotwa lo nyaka. Yikho-ke hhayi lo nyaka baningi abantu abazavota besuka phandle kwelizwe eZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere esizalana seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye intambama ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.